meli wele South Africa ngokuba inkokheli eqotho
abantu labo kaSukwere oziwawo Jonathan Moyo bonke labalo othombo bayabafuna ukuthi ngaba abafake jele but bayabaswelela ukuthi baba bamba ngani sebephonga badingela nje kwizinto okuncane ababevele bekwazi labo kugoqela abanye babo ukuthi ufika phambili ufike kusitake ngenxa yokuthi i-evidence yangkhona ifika ihluphe.
Owake waba ngumphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia kaSukwere ubotshwa ngemva kokuzinikela emapholiseni. Inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera eHarare selifike kumathumi amane lantathu i-43 eHarare kuphela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje ukhuthaze abakhokheli bamazwe omhlaba ukuthi balandele umzekeliso kamuyi umnumzana Nelson Mandela owayengumongameli wele South Africa ngokuba ngabakhokheli abaqotho ukuze kube lokuthula kanye lempucuko emhlabeni jikelele. Okunenge asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni we-United Nations wokuhlonipha owake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Nelson Mandela owe-Nelson Mandela Peace Summit. Umhlangano lo ungenwe ngabakhokheli bamazwe achiyeneyo abalande umhlangano omqoka owe-United Nations General Assembly oqala kusasa. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze inkokheli yomhlaba ukuthi ithathe izinqumo eziqinileyo ezizaletha ukuthula kanye lentuthuko.
Let us be boldened by the words of Nelson Mandela.
Kumele siqiniswe ngamazwi kamnumzana Nelson Mandela awukuthi ungakhangeli kolunye uhlangothi. Nanzelela ukuba umhlaba ulambele izenzo hathi amazwi kuphela. Yenza okwenzayo ngesibindi langomqondo.
Umnangagwa uqhubeke wathi kuqakathekile ukuthi abakhokheli bamazwe omhlaba bagcwalise izifiso zikaMandela ezokuthi kube lokuthula emhlabeni jikelele.
I wish to emphasize that honoring Nelson Mandela without action.
Ngifisa ukugcizelela ukuthi ukuhlonipha uMandela singathathi amanyathelo okulungisisa izikhalazo zakhe yikwehluleka ukunanzelela ukuzimisela ayelakho empilweni yakhe yonke. Wake wathi kwesinye isikhathi kuba lesidingo sokuthi abantu baphakame babe bakhulu ngezenzo. Lathi singaphakama sibe bakhulu namuhla. Singaba bakhulu ngokuba ngabakhokheli bomhlaba abaqotho.
Umongameli Mnangagwa uza khuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly ngolwesithathu. Kusenjalo umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uhlanganele abakhokheli bamazwe achiyeneyo namuhla ebakhuthaza ukuthi basebenze gadalala ekulwisaneni lokusetshenziswa kwezidakamizwa ezifana le-cocaine le-opium.
Cocaine and opium production have hit record highs and global deaths.
Ukulungiswa kwe-cocaine le-opium sokubhahile. Inani labantu ababulawa yizidakamizwa lezi emhlabeni jikelele likhwele ngesilinganiso sokungamashumi ayisithupha phakathi kuka-2000 no-2015.
UTrump uqhubeke wathi iMelika isithethe amanyathelo aqinileyo okulwisana lalolu dubo. Ngokunjalo uthe amazwe omhlaba lawo kumele enze okufanayo.
It's vital for public health and national security that we fight drug addiction.
Uqakathekile ukuthi abezempila kahle labezomvikela basebenze ndawonye ekuqedeni ukusetshenziswa kwezidakamizwa. Sivale zonke indlela ezisetshenziswa nabezithengisayo ukuthi bathole imali. Khonapho eMelika sesithethe amanyathelo okuqinisa ingcele yethu ekulwisaneni lodubo lwama-opioid, njalo siyelapha abasebenzisa izidakamizwa lezi. Sonkeni kumele sisebenze ndawonye njengamazwe womhlaba ekulwisaneni lalolu dubo.
Kusenjalo iqula likamongameli Mnangagwa liqhubeka lihlangana labantu abachiyeneyo abagoqela osomabhizimusi kanye leziphathamandla zakwamanye amazwe. Usiba lukhulu we-Reserve Bank umnumzana John Mangutka utshele iStudio 7 ukuthi uzahlangana leziphathamandla zikarhulumente weMelika namuhla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington nginguntunga milinkomo.
Ongake waba ngumphathi ntambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere ubotshiwe lamhlanje ngemva kokuzinikela emapholiseni kulandela imbiko yokuthi uyadingwa yiwo amapholisa. UKasukuwere ubecatshangelwa ukuthi uzetheswa icala lokuphosela ibhomba enkundleni yeWhite City Stadium ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho, kodwa igqwetha lakhe umnumzana Jonathan Samkange utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso ukuthi uKasukuwere wetheswa icala lokubhomba, kodwa wathi wetheswa amacala amane aphathelane lokusebenzisa ihofisi yakhe esangumphathintambo ukwenza ubugulugudu lenkohlakalo. UKasukuwere ngomunye weziphathamandla zikahulumende ezabaleka elizweni kulandela ukususwa esikhundleni okwenziwa umnumzana Robert Mugabe. Uke wabotshwa njalo kunyanga ezilutshwana ezisanda kwedlula, kodwa wasekhululwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Izinto ababezazi zisenzakala ngesikhathi abantu laba bengama-ministers. Babe kukhangele everyday kusenzakala bekwazi. Sebe phumile kuba ngama-minister, sebe qalisa ukugijimisana labo sezothwala ubotshiwe lo ubotshiwe kufike phambili kungabi le evidence bephume bezihambele. Akulalo uthole ukhona sibili okukhanyayo ukuthi yizimpi zabo ze-CG40 lesila cost eziqhubekela phambili. Abantu labo kaSukwere, oZhuwawo, Jonathan Moyo, bonke laba lo othombo bayabafuna ukuthi ngaba abafake ejele, but bayabaswelela ukuthi bayababamba ngani. Sebephonga ukubadingela nje okuyizinto okuncane ababevele bekwazi labo kugoqela abanye babo ukuthi ufika phambili ufike kustake ngenxa yokuthi i-evidence yangkhona ifika ihluphe. So involve abanye baba abakhulu, amboni nje ukuthi into ezafika ngaphi. Ikulwa nje kwaba baphungulisana izinto zabezindala bedlala ngengqondo zethu ukuthi sibone ngani uhulumende kukhona afuna ukukwenza ngendaba ze-corruption. Amboni ukuthi into emangalisayo yenzakalayo.
Kodwa nxa sikhangele amanye amazwe, ayisikho na abakukhangeleleyo ukuthi labo bazathi hayi ziyabotshwa iziphathamandla zikahulumende okungenza ukuthi bathi bona hayi bayalungisisa konke okonakala?
Ye, yikho kanye engikutshoyo but ukuthi ngesilungu ye-window dressing ukuzama ukuthi bebone ingane kuthiwa kule nto abayenzayo ingane bayihlukene nalokho kade kukhona. Ungakhangela kucini khona lapho kubothusa izindaba ze-corruption. Izesa kathi esibhizi landela bonke ababengama-former minister. Yesebenze kothi balizikwelede zamagedi zama 300,000 balani balani. Kumele kuqale kube ngo-former minister, abe ngu-former minister bese botshwa abe ngu-former minister segijinyiswa. Anabona ikho ngikuthole ukuthi bazama ukuzenza bona abaright ukuthi bebukeke beright. Nxa be-serious bakhona phakathi kwabalokhu bengu-minister kathesi, bakhona abalokhu beyiziphathamandla zezanu PF ezikhona kathesi. Ababophe bona sibone bephakathi be-save. Ngeni kuzasitshengisa ukuthi ba-serious. Akuna muntu oZimbabwe ohamba ngenyawo ongacabangeliyo ukuthi uObed Mbofu ukhona somewhere lapho kurongo khona, kodwa uphuma nje azadifendwe langumnankaka adifendwe ngabanye bakhe bethi akula nto erong ayenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umcimbi wokudinga isiqamula mayezi intombenhle kwedlula ezinye okaMiss Tourism Zimbabwe uqutshwe kakuhle edolobheni lakoBulawayo ngomgqibelo owedluleyo. Isicoco lesi satholwa ngunkosazana Tafadzwa Jaricha oligqweta odabuka esigabeni seManicaland. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Bekungabizwa ozwayo edolobheni lakoBulawayo ngomgqibelo emkhosini wokukhetha intombi enhle ukwedlula ezinye isiqamula mayezi esingu-Miss Tourism Zimbabwe, lapho unkosazana Tafadzwa Jaricha oneminyaka engamachumi amabili lantathu yokuzalwa onguye onqobe amanye amantombazana angamachumi amabili akade efuna lesi sicoco esiba indlovukazi kaMiss Tourism Zimbabwe. Ujaricha uthole lesi sicoco esiza lomvuzo wenkulungwane ezilichumi zamadola i-$10,000 imota ye-Mercedes Benz i-C-Class athole letikiti lendizamchina lokuya kumcimbi ka-Miss World Tourism ehlawulelwa inkampani ye-United Refineries lokunye. Abanye abalandele uJaricha ekunqobeni kulo umcimbi unkosazana Natali Magondo odabuka eMashonaland East obelichachazi lakuqala oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa. Kuthi isicoco sechachazi lesibili sitholwe unkosazana Life Matunzeni oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa. Amachachazo mabili asuke kulo umcimbi ethwele imivuzo egoqela inkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 ngamunye. Kumcimbi ofanayo unkosazana Michelle Nyika osuka eHarare uthole isicoco sokuba ngumiss personality kuthi lo nkosazana Maita Kainga osuka eHarare wathola esika miss talent. Umnumzana Louis Mhlanga ubuke umcimbi we-Miss Tourism Zimbabwe walonyaka kodwa wasola ukuphuza kokuqala kwawo.
Ngakhangela ukuthi abanye bazawina kodwa ama-judges bathe bona bale ndlela zabo zokunanzelela ukuthi kubani ezawina because kule kuthiwa i-70% of i-judgment eyenzakala prior to event yabona. So owawinayo ngumeli uphuma Mpumalanga, Eastern Islands. Ungathi umuntu nje vele uza clever, uza articulate kodwa engakwazi ukuthi amelele ilizwe. Kodwa hayi umcimbi lo wahamba wathatha isikhathi eside kakhulu. 6 hours if I'm not mistaken. Yeah, into your idea.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu obekhona kulumcimbi uthi bekukuhle ejabulela kakhulu ingoma ebezichaywa lapho.
Umcimbi ngomgqibelo wawuchaza kukuhle sakholisa sagida uDJ wasichayela ingoma yey ikwaito ihouse iNigerian music esayigidayo lapho ayi sakholisa. Yayimpumela yokulabanye abangachinga kodwa siyakwazi ukuthi vele nxa ukhetha into lezi uQueen ngumuntu okumele akwazi ukukhuluma isikhiwa. So vencwa kwase khuluma isikhiwa awukwani lapha kodwa bamkhethaya ngamuzwa sibele chayisa ilungise esisharp.
Umnumzana Simeon Sibanda isakhamuzi sakobulawayo uthi umcimbi ubumuhle kodwa wasola okuthile okugoqela imali yokungena ebiphezulu.
Hayi umcimbi wona uhlelekile nje ngendlela engasolekiyo kodwa ke into mhlawumbe esolekayo yindawo lapha lo mcimbi owenzelwe khona ku parking lot yase Rainbow Hotel. Ngibona ngani ukuhlalisa abantu phandle bekulukhuni impela because uyabona ukuthi kulemiyani kulezinsuku mhlawumbe futhi umcimbi lo uthethe futhi isikhathi eside kakhulu kuze kwachaya you know 2 AM ekuseni sesigijimela 3 AM ekuseni abantu belokho behlezi ezitulweni umcimbi ungapheli. Mhlawumbe futhi intengo ukungena khona hayi bakithi bekudura sesikhuluma ke $25 kusiya le phezulu hayi ngibona ngani lokho nje kuke kwaba nje isikhubekiso kwabanye mhlawumbe.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube nguye obengumhlonitshwa kulumcimbi. Unkosikazi Sarah Mpofu Sibanda olesichenxe sokuqoqa umcimbi kaMiss Tourism Zimbabwe uthi umcimbi walonyaka uphumelele okwamagama esithi ulethemba lokuba unkosazana Jaricha uzaphakamisa iflegi yeZimbabwe ngokugcweleyo lapho eqhuba umsebenzi wakhe umnyaka wonke. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ukwenzakala emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wo United Nations General Assembly. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Leva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington. Agesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia selithembise ukuphathisa ele Syria ngokuzivikela ekuhlaselweni ngezikhali zama-missile. Lokhu kwenzakala ngemva kwengozi yokudutshulwa ngesikhali semisayile kwendizamtshina kwele Russia kwele Syria lapho kufe khona abantu abalitshumi lanhlanu. Ekhuluma emhlanganweni ophathelane lokuvimba ukusabalala kodubo lokuthathwa kokudakayo emhlabeni jikelele oweGlobal Call to Action Against the World Drug Problem, umongameli wele Melika umnumzana Donald Trump uthi isilinganiso sabantu abathatha izidakamizwa emhlabeni jikelele sokungamathumi ayisithupha ekhulwini. Kwezempila kahle, inani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera eHarare selifike kwamachumi amane lantathu eHarare kuphela. Ngokunjalo sokujikelwana inyoka iphilayo phezu kwembangela yokuqhamuka kwamkhuhlane lo, abanye besola ikansila yedolobho leHarare abayethesa umlando wokubangela ukusabalala kwawo ngenxa yokunganaki inhlala kahle kaZulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Idolobho leHarare liphakathi kokulwisana nodubo lomkhuhlane wekholera osithethe imphefumulo yabantu abedlula amachumi amane 43 okwamanje kule nkulungwane nenkulungwane ezelatshwa kanye lokutholiswa imithi yokuvikela lomkhuhlane. Umnumzana Mavelas Khumalo oyisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeshitungwiza inmanyame Residents Association uchasisa ngokugcweleyo ukwehluleka kwahulumende namakhansila ukuphuma lezi nqumo ezigcinileyo ukuze lomkhuhlane ungabi lokhu uphinda uqhamuka eHarare.
Idolobho le-City of Harare liyehluleka ukubanjisisa kakuhle i-government directive leyo ethi yona ama-local authorities afuze asebenzise i-70% kudaba ye-service delivery, njalo i-30% ibisisiya kuma-salaries. Kodwa siyabona ukuthi eHarare lamanye ama-local authorities amaningi lokhu kakuyenzekali, kusenziwa ngokwendaba yokuthi abantu kabalandeli lokhu yabe kukhona emthethweni. Lokhu sokucina sokusenza ukuthi izinto zihlupe kakhulu.
Egcizelela kulokhu uNkosazana Tabeth Dube esakamuzi seHarare uthi emazweni amaningi ikakhulu akwizwekazi le-Afrika ohulumende abaningi baqakathekisa ukudla imali ukudlula ukwenza okumele kusebenze. UNkosazana Dube uphe isibonelo sikahulumende weZimbabwe nabomanisipala abaqakathekisa inhlalakahle nempilakahle yabantu baleli lizwe ngokubi leziqondiso eziqondileyo zokuvimba imikhuhlane enjengale ngoba bengazihluphi ukubeka eceleni imali okusebenzisa kuzehlakale ezinje.
Ngazi ukuthi uyabukhangelelana kukhansili yokuthi elizweni lakhona indleko zokubhadala izisebenzi in general zidlula ngokuphendiweyo imali ethola yilizwe from ama-exports. Okusho ukuthi ikhanseli nxa ukuthi kumele idilive especially ezikhathini ezinje zabo yezemkhuhlane enjengekholera emele lila yona i-crowd saving, i-crowdfunding icela uncedo ebantwini nje. Lokhu kutshengisela ukuthi kugcina uhulumende lamakhansela bagcina sebeqakathekisa ukukhudumeza izikhwama zabo kodwa besehluleka ukuthi bebeke eceleni imali ezehlukeneyo yezokuthi nxa kungaba nomkhuhlane nje ongahlasela.
Umnumzana iphuthile inkosi Maphosa uthe yena uhlupho olubhekane nedolobho leHarare lusekwehlulekeni kokuhlanzeka lomphakathi wakuleli dolobho lobuningi babantu lapho akhuthaze khona ukuthi uzulu aziphathe. Kwelinye icele uMaphosa ubuye wasola ikhansela yaleli dolobho esithi iziphathamandla zayo zigcwele inkohlakalo eyiyo imbangela enkulu yokuthi kube lokuchaphazwa kwemali zokulondolozwa lokubona ukuthi umsebenzi wenziwe kuhle.
Singakhangela indlela ekade ikhokhelwa ngayo iHarare lokuyikhansela yeMDC isenza zonke izinto ezingalunganga ezecorruption iminyaka le edlulileyo sichasela kubo 90 kubo 2000. So angeke sathi ngoba sekule problem namhlanje sesigijimela ukuthi uhulumende kangenele kumbe wayengangenelanga. IMDC council yiyo emele ibone ukuthi kwenziwani njalo kulungiswa njani udaba lolu. I-government izabuya nje incedisa ngoba i-primary source of i-problem le i-council ye-MDC erani izinto nge-corruption. Singakhangela kube kwaba lama-reports okuthi kukhona omunye usisi osekusephalamende kathesi owaphiwa i-tender yokuthi supply ama-chemicals amanzi lesiwa reticulation kodwa akazange yenze into lezi imali eyithethe. So kuyahlupha ukuthi sikhangele uhulumende ukuthi wayengenzanga lutho. Singakakhangeli laba abaphethe i-authority yeHarare ukuthi bayenze njani umsebenzi kade bemele bewenze.
UMaphosa ubuye wasola njalo indlela eqhutshwa ngayo umsebenzi eZimbabwe esithi uhulumende okumele akwenze yokuphaka gcwalise izithembiso zokusungula umbuso wezabelo owe-devolution ukuze izabelo namadolobho azenze le nhlelo nemisebenzi yawo kungela kumelela uhulumende. Ohlaziya ngezempilakahle kazulu umnumzana Sineke Sibanda ugeze amakhansile egcona uhulumende ngokwehluleka ukwenza izinqumo ezingathuthukisa umnotho welizwe.
Ngeke sibasole mfowethu ngoba sesiside isikhathi amakhansili engatholi imali since 2013 evela kuhulumende up to today abakaze bethole imali. So ukuyenzela ukuthi khona at least benze umsebenzi onjengokuthutha ingcekeza lokuhlambulula amanzi sesingabe sibasola. Kodwa iqiniso ukuthi lesi isithunzi senkinga enkulu ekhombisa ukuthi kufuze kulungisiswe i-economy yethu. Our economy is not in place. Kufuze silungisise i-economy yethu. You will find ukuthi khona amanye ama-sectors ngezinye indawo ezelokhu ze-economy zizaqalisa ukuba ngcono. Even i-service delivery layo iyaqalisa ukuthi i-improve ibe ngcono.
Kusenjalo isikhudo seholela sibikwa sesibulele abantu abafika amashumi amane nantathu ukuthi laloba sokusiba ngono inkulungwane nenkulungwane zabantu ziphakathi kokulashwa kumbe ukuphiwa imithi yokuvikela kulo mkhuhlane. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Inani labeZimbabwe elingena kwele Botswana selehlile ensukwini ezisanda kwedlula. Kule nani eliphezulu elikade lingena kwele Botswana lisiyathenga impahla etshiyeneyo eyendlini kodwa lokhu sokuguqukile. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya eseGaborone kwele Botswana.
Umngcele weRamokhwebane kanye lePlumtree wona ovame ukuba isiphithiphithi abeZimbabwe bengena kwele Botswana ukuzathenga impahla awusela bantu abaningi abatholakala bekuchaphela ngakwele Botswana. Emma langeni asanda kudlula bese uqala ukubetha umoya kulabantu abalihlekana bangena elizweni elingumakhelwane. Esinye isisebenzi esisemngcelweni weRamokhwebane esingafisanga ukuqanjwa ngegama ngoba singavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba sithi babona inani eliphansi kakhulu elingena kule Botswana uma uqathaniswa lakwamanye amalanga. Inani eliphezulu labeZimbabwe belingena eBotswana ukuyathenga kakhulu emadolobheni afana leFrancistown ukudla lenye impahla yendlini yona eqonge okwamagama ekhaya. Unkosikazi Sithembile Ndlovu yena uchaphe umngcele ngempela viki esiyathenga impahla eFrancistown uthi umangaliswe linani eliphansi emngceleni khona ongayijwayelekanga. Ucabangela ukuthi isimo semali sona esingahlalisekanga eZimbabwe yiso esidala ukuthi kube lenani eliphansi elingena kule Botswana.
Dabe kungata abantu, it was just a walk in and walk out. Imbangela engicabangayo ekhaya eZimbabwe akula mali. Lalaba bale forex bayisaba ukuyithengisa because of speculative behaviors ezikhona. Kungani kunzima ukuthi uthole yona i-cash uphinde uthole i-forex. Abantu bayastuck ngaleyo ndlela. Kunzima ukuthi kumbe uwode izinto uzothengisa ngoba uyabungakwazi ukuthi i-price elandelayo izabe imi kanjani.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi indaba yokuntshintsha imali suka kuhlobo lwebond note bentshintshela kumali yamapula yikho ukuxotsha abantu ukuthi bengangeni ukuzathenga kwele Botswana.
Umbangela kuba yindaba ze exchange rate ukutshintsha ibond to ipula, njalo ipula ibond sebeliyala abantu bayayisaba babona liyavuka lingasebenzi. So kwakhathesi besithi ibond elilodwa it's not a bond, $100, 18 bond or 20 bond. Also, I'm going to say, my God, now we go to Kewa, and it is going to let your man water. In your son corner, we have a sense of humanity, which was a profit.
Umnelewe Ramo Kwebana kanye lePlumtree yiwo ongenisa imali enani labantu eliphezulu kwele Botswana befika phose isigidi ngomnyaka bevela kwele Zimbabwe. Kodwa ngenxa yokungahlaliseki kwesimo semali lapho umphathi ntambo omutsha wesikhwama semali usigqitsa mfundo Mthuli Ncube uthi uhlobo lwemali yebond note kumele lukhitshwe abaningi abalaqiniso ukuthi bayenze njani. Lokhu sekubangele ukuthi abathenga impahla kwele Botswana besiyadingisa eZimbabwe bemise okwesikhatshana amabhizimusi abo ukuze kucace ukuthi isimo semali sithatha luphi unyawo. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 saGabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo andlulele esigabeni esilandelayo somncintisano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup. Amaqembu omdlalo wenguqu amakhulu kwele Zimbabwe athi ele Highlanders, ele Caps United kanye lele Dynamos, ikanti lawo alwisa ukuphakamisa isicoco seligi abalisa ele FC Platinum kanye lele Ngezi Platinum ahle aphelelwa ngumphako. Okunenga sikuzweni kuJoseph Njanji esiphalolu daba ngugcweleyo.
Amaqembu athi leChapungu Caps United, Dynamo Harare City, Herentals Highlanders neCrude kanye leTriangle United yowadlulele kwisigaba sama quarter finals awumncintiswano weChibuku Super Cup ngemva kwemidlalo yesigaba sakuqala edlalwe ngempela viki yedluleyo. Amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco seligi athi leFC Platinum kanye leLengezi Platinum Stars awasoze abe isaxotsha impala yezimbili ngemva kokuba ikhutshwe ngamaqembu athi leChapungu kanye leHerentals, lokhu ngemva kokuba kutshawe imbekwa ngomgqibelo. Imidlalo yona ibiqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHarare City eligumule khona eleBulawayo City ngemva kokulinqoba nge-1 kanya. Ngomgqibelo njalo iqembu leBlack Rhinos likhutshwe ngeleNicrude lona elinqobe nge-2 ka-1. Kuthi ele Dynamo lidlulele phambili ngemva kokutshaya leBulawayo Chiefs nge-1 kanya. Ngensonto amaqembu athi le Highlanders lele Caps United lawa asile ngesikhala senalithi njengoba ele Bhoso linqobe leyada umdlalo susiya komlindo uyacina. Njalo ngemva kokuba iqembu lezivakatshi likhokhele kwesikhathi eside emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields, ikanti ele Makepekepe lona linqobe leZPC Kariba nge-5-4 ngemva kokuba sekutshaywe imbekwa. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ngemva komdlalo weqembu lakhe leyada, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthe uqakathekileyo yikuba abafana bakhe benelise ukudlulela kuhlandla elilandelayo lomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup.
Asidlalanga ibhola lethu lansuku zonke, kodwa okuqakathekileyo yikuba abafana benelise ukulwisa baze banqoba, okuyikho okuqakathekileyo kumdlalo efana lale, ngoba okusemqoka yikuba sidlulele kwisigaba esilandelayo somncintiswano.
Iqembu leHighlanders ndawonye lele Dynamos kanye lele Caps United yalandelwa ngabantu abaningi abalandela umdlalo wenguqu kwele Zimbabwe, kodwa lonyaka wasela lo ithuba lokuphakamisa isicoco seligi, yikho abaningi sebekhangelele kuba mhlawumbe azadanela kunkezo yeChibuku Super Cup okuyiyo inkezo yele mali eningi kuzo zonke ezidlalelwa ngamaqembu adlala kwisigaba saphezulu esePremier Soccer League. Uhlelo lokuthi amaqembu la afinyelele kuhlandla elilandelayo lomncintiswano azadlala njani kusigaba esilandelayo luzaqhutshwa ngenyanga ezayo ngosuku olukhona luzaqanjwa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakagqibi uhlelo lwethu lamhlanje, othi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza inkokheli yamazwe omhlaba ukuthi ilandele isibonelo sikaMui umnumzana Nelson Mandela owayengumongameli wakwele South Africa ukuba inkokheli eqotho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.